sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingani kukanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNkwekwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile, inani labamncomayo lisithi ngumkhokheli oqotho liqhubeka liqansa.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala ke abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapho. Abantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababelobungwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezimthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga, kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara, owenhlanganiso ye Citizen Manifesto, umnumzana George Magoni, owe Center for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo, osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Kamuchirai Makura, owe Kotrad, lomnumzana Farirai Kumbonzwanda, owe Rosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni le hunga hunga lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu sefuna ukungena izitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimoto izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Jasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika. Njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka, amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar yimali yomhlaba ifunwa nguye wonke muntu emhlabeni. Ubususithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubususithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ethegayo kule US dollar. Okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanomkhonomi okukhulu bazabuya bezodinga i-US dollar balithathe bahambe lingaphendule. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalo.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba ungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha emaNdebeleni sivele sisebenzisele iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimdola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe thina ngapha emaNdebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili lapha mathathu isitsho ukuthi kumele kwenjani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenelukungena wafika watshintsha inkulumo okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidla thina khona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo. Akusoze kuphuma njalo kula nto ingayenziwa as long as abantu bonaba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola yonale.
Khuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasilo foods. Ubona ingani lokhu khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona laba bantu. Akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisa isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizange incede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho ukuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuke uzame ukuqala i-bycosa sontwentsha, lokho kubuya lakho kuthiwa isalo lokhu silo whatever kuyini asontwentsha, yi-bycosa esibuya ngelinye ibizo.
Alo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Daye Bengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu-0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe, lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezeziphakosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababelobungu ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezintelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuso namhlanje. Abantwana abaningi asebe nama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengobaba uDabengwa ngabantu abaqhakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi umuntu onjengobaba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele sizitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuse yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abalehistory abangayitsho abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi sifundise ngabantu bethu sikufake lokungesikhiwo ukuthiwa we need the archived correct history ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo ngoba kathesi izane ibulele hatshi ilizwe kuphela isibulele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hatshi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe kashana imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ekuqaleni bengithemina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke ndaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP ukuba liqhawe leZimbabwe bakhe kakulambuzo kakusobala kunjengento endumikuflatile. Yikho-ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakoDabengwa. Njalo ngoba nje kuso ngumbuso owezikhali, kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlalime iqiniso, sifundile ukuthi loba suhluzwa njani, loba sukhosele ejele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube ngumuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorabi. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye lo ke ngumnumzana Welshman Ncube obekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma final announcement yevoti, kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamchia uchamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba inkokheli yelizwe.
Namafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu, sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi ePhalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele Mnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo edalela ePhalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke kesizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahleli njani namhlanje, siyabonga. Yazi zwile impela ukukhulunywa ngoba kuDabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayengcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila kade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayengcwatshe e-heroes ekhaya yabo le eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo? Kade bengamhloniphi esaphila. Abazange bamenzele lutho, esebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa e-heroes ekha. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, lomoya akuphumule kahle. Ngenxa yokuthi atungeke uphumule umoya wakhe, esiyangcwatshelwa abantu akade vele bengamthandi esaphila, kusukela eyizwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angazange ayithande laye esaphila. Njalo elokucwasa yokukhetha abantu ukuthi laba ngabezanu laba abanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho, engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyibingelela ngalesi sikhathi kuStudio 7. Nakho ngithanda ukubona ngikhulume nje ngodaba lwe-Congress esanda kudlula le. Ngibonayo usenhliziyweni yami ukuthi kade simbona ngani ilizwe selisiyathutsha. Sesisiya esikhathini esihle ngobana esikumelele nesikukhangele kanya sokuyenzakile ubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele ufanele enze umsebenzi ufanele iwenze ngoba ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondileyo njalo yinkokheli ekhangelelwe ngabantu njengoku ikhetha abakwenza abayenza khona so hayi ngibona ngani kuyanjabulisa ngibona ukukhanya phambili lapho isiyakhona umnyama usufiphama bantu besusiba mlutshwane isindebele umnyama susiba mlutshwane so kuloku yikukhanya kule light phakathi komnyama futhi kunxasa kule light phakathi komnyama sungabona lapha laphana ukuthi into ziyangani wamabone lwami njalo yikho engikubonayo mane lapha esesisiyakhona ngoba la madoda akhona sihlunikeza mthusi abantu asebehlonipha lokumaphambi kwabantu ukuthi uthiwe izumpo yi-50 cents ayiphilisi muntu iphilisi muntu lo fana nokuthi akula nto eyenziweyo ungakathi sabagadayo labo bangaki ngibona amakhombi lokhu esiwabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izumpo liyinceda ngani uyahlala 4 hours umelela izumpo uyesebenza ama-hours amangaki sugijima futhi ukuthi uyilindele uyenze iq ubambe iq futhi uyasebenza ama-hours amangaki 4 hours umelela ibhasi ufike usebenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi ngendaba ye-50 cents so abantu sebezikadela amakhombo lawo ama-$2 so a into azimanga kuhle lapho kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress yethu le yenziweyo hhayi nangibona ukukhanya ngibona ilight phambi into abantu asithembeni asiyesiqineni ekuthembeni ukubana sokule light phambi amadoda asekhethiwe sokufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile napho
hhayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hhayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hhayi kunzima abantu bagcina bengasadla isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba lokho sisizwa amahungahunga okuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe yi-$50 ngoba manje uyidola hhayi sinzima isimo sakithi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisa Sibanda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi ngoba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emthoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokotela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, ngisaziwa ngu-DJ Zwesta SA ngasemculweni. Isikole ngifunde kuso i-primary zami ngiqale ngafunda emanumane enkayi kuneza phethu inkulumane amaveni inkulumane then ngayenza i-secondary ehlangabeza high school inkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini i-university ngiyenzele ngase-university of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe lokuculakala akwaziye kupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiphendeke ngibekhona na kuhip hop. Kunama artist amakhulu azophuma lonyaka engifeaturishwe kuwo engikade ke angikakhuphi ke mna i-album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze noyasira Bells ongumculi ne-actress ekudume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngaseGermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidume lapha emzansi.
Kona ukupheka ingoma ze house akulula. Uzwelihle mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamchaya ngaphakathi bamenza hoba letuntu wathanda lomculo.
Abantu abanisparishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspirishwa kakhulu ngu-DJ Maporisa oyiproducer. Ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo tutaimba. Leo tutacheza. Namhla sizageta. Namhla
nguzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkayi owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA usikhathazile emzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Bada.
Zwesta SA esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ubeqoqa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo lamhlanje izakhamizi zedolobho. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho. Okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathesi ke litshone kahle, libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.